Kati sendaba ku VOA Ndebele.
Elingalivuka njani mthwakazo omuhle holamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla ka 27 kumpalakazi 2019 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, ibandla le MDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano.
Wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe bezizana u-PF yakhe.
Umphathintambo obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele.
Siyazama sisebenza sonke labogatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region, ukuqoqela iMasvingo, part of Midlands, Mid-South, Mid-North, ukuthi bakithi asilime nini okwakuthiwa ngama-small grains, sina sikuthi ngama-traditional grains.
Inani labantu abafe engozini zomgwaqo ngekhefu leKhisimusi lehlile kancane nxa kuqathaniswa lanyakenye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni weStudio 7. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liququzela ukubunjwa kwahulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Leli bandla lithi umnyaka lo esesiwugqiba ubumubi kakhulu, kodwa lizaqhubeka ngomnyaka ozayo lilwela ukubunjwa kwahulumende okhululekileyo. Sixoxele sikhulumeli saleli bandla umnumzana Daniel Molokele ukuze sizwe okunengi ngabakufisela ngomnyaka ozayo.
Thina njenge-MDC siqalise umnyaka sithwele nzima gadalala. Uhulumende ka-ED low uqalise umnyaka ngoJanuwari ebulala abantu baseZimbabwe, ebopha abantu baseZimbabwe, wabopha abakhokheli bethu abagoqela othatha uNwente, Amos Tshibaya, oJob Zikala, baningi abakhokheli bethu, oMasara futhi oMasara. So siqeda umnyaka sibisana nohulumente, sazama ukutshengisela emgwaqweni, wagcwalisa amapholisa, sazama ukwenza i-Hop of the Nation address, wathumela amapholisa eMorgan Tsvangirai House, basibhula. Konke lokhu kwenzakale lo nyaka, i-economy yeZimbabwe isiwa, intengo zikhula, amaZimbabwe edubeka. So thina njenge-MDC sithi 2019 ube ngumnyaka onzima. It's a year that we want to forget fast. Ngakho ke njengamaZimbabwe sithi wehlulekile u-ED, wehlulekile. It's been a disastrous year. And ED is personally responsible for ukudubeka kwabantu baseZimbabwe bezizana u-PF yakhe.
Manje umnyaka lo esiwuqalayo liwubona njani? Zikhona yini inhlelo eliziqoqile?
Thina njenge-MDC sithe sizaqhubekela phambili silwisa ePhalamende yaseZimbabwe, sizaqhubekela phambili ku-local government, sizama ukuthi sibuse ngendlela enhle kuthiwa yi-service delivery. Simake sure ukuthi ama-councillor ethu, OMP bethu abakho corrupt, lento ezinjalo. Plus futhi sizazama ukuthi nisikhulume layo ubaba uMbeki ma kuvumeke ukuthi kube lama-talks lawa senze kwenziwa ukuthi nisisebenze ndawonye namanye amaZimbabwe. Kodwa uqakathekileyo ukuthi sizaqhubekela phambili sitshengisela everywhere esingatshengisela khona, ikakhulu emgwaqweni. Sizama ukuthini kube nenguquko enhle eZimbabwe. Sithi maZimbabwe bophani ziqine, ngoba sokuseduze lapho esiya khona. Uyeza uhulumende kaZulu, uhulumende oyintando kaZulu, uhulumende lo khona okayidiwa amabutho amasotsha lowo, sokumele uthabalale. So thina sithi njenge-MDC, let us get ready for change. Change is coming. Asebenzeni ndawonye maZimbabwe.
Manje nxa usithi umbuso useduzane, ukhuluma ngombuso we-unity government yini, kumbe kukhona okunye esimele sikukhangelele?
Thina njenge-MDC sithi asifuni lakuzwa nge-government of national unity. Siyayizonda, asifuni lakuyibona, asivuyeli lapho esavela khona. Thina njenge-MDC sithi sifuna i-national transitional mechanism. I national transitional mechanism ayiso yebandla zamapolitiki ngiya wonke umuntu weZimbabwe sabe siyacela ukuthi kube lokhulumende nalowo 2 to 3 years stretch esiba la comprehensive reforms sibe siba la elections. So thina njenge MDC asifuni ukuzwa nge government of national unity. Ngifuna futhi ukuthi abalaleli bazi ukuthi thina njenge MDC amanga aluhlaza akhulunywa iHerald ukuthi thina sithethe za joina iPollard. iPollard asisoze safa sayijoina. iPollard asisoze safa sayijoina. Asifuni labuzwa ngePollard, asifuni ukuzwa ngegovernment of national unity njenge MDC.
Manje iTransitional Authority le lifuna ikhokhelwe mbani?
Yikho ukuqala sicela ukuthi kube le national all inclusive dialogue. I-National All-Inclusive Dialogue le izavumelana ukuthi ngoba ababa ngabantu abangama leaders e-transitional mechanism and then from there i-transitional mechanism ndeyikenza kale Ivory Coast eSierra Leone lezinye indawo ezinjalo iyabe incedisa ngabo SADC e-EU labo United Nations and then kungaphela uhlelo kube sokuthatha ukuvota. Ngakho-ke thina sithi i-National All-Inclusive Dialogue izakhuluma ukuthi banozakhokhela.
Lo ke ngumnumzana Daniel Molokele isikhulumeli sebandla le MDC ube khuluma icingweni le Studio 7 ekwabulawayo. Umphathi ntambo kahulumende obona ngezemvelo kanye lezomkhathi umnumzana Ngqobizi Thamangaliso Ndlovu sekhuthaze abantu ukuthi ukuthi bahlanyele izilimo ezingadingi amanzi amanengi ezifana lenyawuthi lamabele njengoba kukhanya kungelazulu lonyaka. Uthi indlala esihlala ihlasele uZulu weZimbabwe njalo nje ibangelwa ikuguquka komkhathi iclimate change ngesilungu. Ukuguquka komkhathi lokhu kudala ukuthi ilanga lichise kakhulu njalo lisilele izulu. Kwesinye isikhathi kubangela ukuthi kube lezulu eliningi eliba lomonakalo lichiye abantu endlaleni. UNdlovu uphatheke emhlanganweni wamazwe womhlaba obukhangele indlela zokulwisana lwaloludubo eSpain kumaviki adluleyo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lwaye ukuthi sizwe okunenge ngalolu daba.
The climate change is also threatening the food security because the rain patterns have changed. The specificity is I want to move closer to more sustainable ways of farming as the collaborative irrigation with drip irrigation center pivot. So adaptation should address those issues, but there is less appetite for that. That's why Mawuzile is a good Kumala Panaga Kul. Ukuthi akula optimism akula uvumelana into enezinto yiwama issues esiyabe sihlangana lawo.
Ungathi kulokusebenzelana yini phakathi kogatsha lwakho logatsha lwezokulima ngoba njengoba usitsho i-climate change iphatha kubi udaba lwe-food security. Ungathi lilokusebenzelana yini phakathi kwama ministries enu libacebisa laba be agriculture ukuthi hayi umkhathi ngokuya kwesikhathi njengoba unje ukhanya uza kubanje lingakhuthaza abantu mhlawumbe sidinge inhlanyelo ezihambelana le climate ekhona ukuze abantu bakhona ukuthola isivuno esihle lanxa kungelazulu.
Uyichaya khona mfowethu, siyazama sisebenza sonke labo gatsha lwezokulima ukukhuthaza abantu bakithi kakhulu emhlubulweni owe-Southern Region kugoqela iMasvingo, part of Midlands, much south, much north, ukuthi bakithi asilimenini okwakuthiwa ngama-small grains, sina sikuthi ngama-traditional grains. Ajayele ukuthi angani ayamelana lokusilela kwezulu uyazuza inzuzo engconywana kulokuthi leyo nsimu yakho eyodwa olayo ufake umumbu ungatholi lutho ubukele ubuna usitsha. Kungani singafaki esikwaziyo ukuthi sizathola inzuzo? Uhulumende uze wahamba waya kuthi phambili lokho ozabe ukutholile wena asithi ngunyawuthi wakho ulethani kodwa ufuna ithani lomumbu uyahambisa GMP akula prize ukuthi kuzothiwa uya chopa up kwakukhona kudala ukuthi kwakuthiwa ithani yonyawo ithiphile kuleyo mumu kufika nje kusiba yi-butter trade siya unyawothi wakho uthatha umumu ngoba siyakwazi ukuthi abaningi kabasakuthandi ukugiga esakhula ngakho thina sebefuna ukugayisa umumbu kuphela so sizama khonoku ukuthi abantu bancediseke sikhangela lo nyaka ma sibona ama-focus akhona akutshengisela ukuthi lizaba linengi kakhulu izulu kwezinye indawo yebo lizaba lifanela but kwezinye indawo siyakhuthaza kakhulu ukuthi kasihambe nini siyolima kumbe luphoko kumbe ngonyawuthi kumbe yitreta okuzasincedisa kakhulu ukuthi singabi le ndlala sibona indlala ebesihlangane layo lo nyaka asisize ukuthi kufanane kulo mnyako zayo.
Lo ke ngumnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu umphathi ntambo kahulumende ogatsha olubona ngezemvelo lezomkhathi ubexoxa lo ntungameli inkomo Studio 7 ekwaBulawayo lithiye indlebe kusasa kuhlelo lwezemaphandleni lizwe uNdlovu exoxa kabanzi ngemizamo kahulumende yokulwisana lokuguquka komkhathi iclimate change. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemsakazo etiyeneyo. Iphephandaba leHerald lithi umlingisi odumileyo uMichael Douglas weleMelika lomkakhe uCatherine Zeta-Jones baphakathi kokuvakatshela ilizwe leZimbabwe edolobheni leVictoria Falls. Iphephandaba leChronicle lithi kufe abantu abangamashumi amathathu lanhlanu ngelanga leKhisimusi okulinani eliphansi nxa kuqathaniswa lanyakenye esikhathi sinye. Iphephandaba leChronicle njalo lithi isiphathamandla sikahulumende esigabeni seMatabeleland North unkosazana Latiso Dlamini usehanjiswe emthethwandaba ngomunye umama othi uthandana lomkakhe uBrigadier General Simo Maseko. Unkosikazi Sibonelo Leslie Maseko uthi kumele uMadlamini amhlawule imali engangengxenye yesigidi i-$500,000 ngoba esephule umtshado wakhe. Okwamanje ke balaleli sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu kumlayezelo elisithumele yona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Likhumbuleke balaleli lisithumezele imlayezelo emfitshane ukuze senelise ukudlala yonke. Siyabonga.
Sanbonani, sanbonani badbakithi, sanbonani kustudio 7. Siyanamukela, siyajabula uKhisimusi, noma uKhisimusi ubheda kodwa as long still. Eyi, yazi mina ngizobuhlungu kakhulu ngalo hulumeni lona wezana uPhefu, the way ayenza ngakhona, uhlukumeza abantu. Khona manje akuna getsi, emabhenki akunamali, ezibhedlela akunamithi, amagaraja anafiweli. Uzodizwe bandilo ene manje ukuqala bayakwazi ukuthi bona barofa batshontshe ukhetho kodwa babhizi basafuna ukubuza ene manje mangibheka ukuze izana PFC ikhiphe asikhiphe asiyekene ukwenza amaqembu amancane omunye naye yenza iqembu lakhe elincane abantu nabo bagijime bavotele iqembu elivulwa manje ngoba lo muntu lona akazimiselanga ukuthi yena angavusa izwe angeka wini ungamvoteli umuntu ongeka wini so kumele uvoteli iqembu elikhulu wazi ukuthi at least noma lirojiwe kodwa kungcono ene manje lo muntu lona ovula iqembu lakhe umuntu ofuna nje umsebenzi ukuthi angene eParliament abe lokho ehola every month angeka ancede ngalokho yena nje uzifanele ukuthi silonge ngenile abe lokho ehola yabona amaqembu lamancane avulwa manje abantu bangagijimela izinto bangazazi yabona into efanele. Ngiyabonga.
Ngishona kwasakaza hayi siyalizwa umlayizwe siyizwa sibilile ukuzenzene lokukhuluma kodwa hayi mina ngibona ukuthi ungaba lenguquko eZimbabwe ngibona sibili hamu angendlela izane ebulala ngayo umkhono womhlaba kwelizwe hayi vele ngalokho athe sogawula abakukhulumayo lomnankagwa hayi kanti bekungaba nje vele ukuthi behle bephume vele beyekele balokho bebhizi siyaphambili osibulalele ilizwe akula into abangayabayenza bavele sobehlula ukuseli ukuthi even lokhu kodwa bayakwenza lokho bekhathi MDC MDC bona benzani anti boyiba bathi baphethe amakhi akhona kuyini abakwenzayo
ye hayi lapho inkinga ukuthi abantu bakhona baqinisa amakhanda hayi ugcina ungasazi musu ukuthi kwenzakalani abantu bezana hayi thina siyahlupheka ngaphandle kwamazwe bona batshontshe izimali lapho kodwa inkinga bayazi ukuthi bona kwenzakalani lapho
salibonani basakazi be-studio 7 hhayi liwuphethe kahle uhlelo lenu hhayi siyabonga mina ngubhada moyo ebulilima west kondolwane ye kati abadala laba bakhuluma batatazela nje bevimba kungazwakali bethi bayalungisa balungisani kade kungalungiswani abeke bekumoya phasi bakhulume njengabantu abadala abantwana bezeni ma beseza kahle abakhulume kuthi kulungile kulungile kulungeni abantu bekhala kangaka hhayi kwinto elungayo bake bebeke imoya phasi ye siyalungisa ye ahlale phasi njengabadala abantwana bayezeni bafundani hhayi bakithi hhayi hhayi siyabonga bafowethu be-studio 7 hhayi qhubekani ye mbongele lo mfowethu umoyo lokho akhuluma laphana ye umoyo nami ngumoyo ngomntana wami lo umntwana omfowethu Charles Moyo hhayi khula mfana sibe simali sifonela singawendawo yakondolwane siyabonga ukuthi hhayi siyaluthanda uhlelo le-studio 7 ngiyabonga
sanibonani basakazi nomphakathi wonke wakithi kwele Zimbabwe uGerald Ncube wasesigodini okhuluma eZimbabwe. Angicabangi ukuthi kusazoba khona ushintsho eZimbabwe anytime soon. Cabanga ukuthi izinto zizoqhubeka zisoma. Lokho esikubone kulonyaka esiphetha 2019 cabanga kuzoba worse kulonyaka ozayo. Unless izulu malingana kungaba ngcono kodwa imali iqhubeka liseze nje ekungacaci ukuthi liyana noma cha ngoba vele ikakhulu thina ngapha esabelenise emandebeleni siyazilimela ma izilimile so imali ingaqhubeka lingani ayikusho ukuthi kuzoba nzima ebantwini bakithi kakhulu kodwa thina kithi silapha eSouth Africa hayi angiboni ukuthi kungaba khona ubunzima ngicabanga ukuthi kuzofana nje ngoba eSouth Africa vele kuhlezi kungconywana na makwe ukuthi usebenza umsebenzi ongconywana
ichena njani izihlobo ezinhle ethuna hayi kunzima mnyaka lo qhamukayo kunobunzima obungezelelwe kane ungakhangela nje lo nyaka awusekwenzekele vele hayi hayi kuyasitshengisa okokuqala phandle phansi isikwakho okutshengisela ukuthi izifuyo azindawo azisayindawo vele ngendaba yesomiso nelanga emasimini kade kulinyiwe konke sokuphekukile so kusikhomba kamhlophe ukuthi unyaka lowo unyaka wendlala enkulu ekwedlula yonke okokuthi alibana amadoda asarenda ehle zihlalele phansi ngoba kubi shem kubi 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 kubi
alibonani balaleli be-studio 7 bonke Zimbabwe yonke la ngaphetsheya kwamazwe kubo bonke abalale studio 7 igama lami mina engikhulumayo undiweni lapha endaweni yasenkayi engingakutsho ukuthi inguquko eminyakeni ozayo angeke ibe khona esikukhangeleke kunzima vele ngoba sesitshele ngobunzima bomnyaka ozayo okungenza ngitsho njalo ngikhulumela endaweni yasesikolo ngoba kathi esizikolo ma zikhuluma izikool fees akuyafiwa nasivele silambile sibulewe yindlala kanti inguquko engaba khona yiphi ngoba kade sikukhangelele ukuthi kumbe ischool fees ngaka sikhwelanga sahlala sikuleyo ndawo kwenzela ukuthi atleast abantu bancinci sibade ukunga kodwa ngendlela esikhwele ngakhona sithi sizakhwela times 100 times angikwazi ukuthi sikhwele kanjani
salibonani studio 7 nosiphosiso lo okhulumayo nami ngisacela nje ukuthi ngithi fahlafahla ngokubuka kwami umnyaka maqhawe kunzima ukuthi sesingathi mhlawumbe kukhona inguquko ezinye ezinomthelelo omuhle ezingenzakala ngoba manje akukho okukhombisayo ngaye lo 2019 ukuthi khona okukhombisa ukuthi mhlambe kuzoba nenguquko. Izinto lokuzisoma siyaphambili. Ngeke ngahamba emabhasini ngiyogibeza umfowethu mhla ka 13 ngathola ibhasi isithi 700 kwaba nebhadi nje ukuthi yayisigcwele. Basebethi wozani ke kusasa ekuseni. Savuka ngo-4 o'clock saya ebhasini sayithola ibhasi sisithi 900. So angibona ukuthi kukhona into ezoshintsha laphana ekhaya or ezoshintsha empilweni zabantu.
Siyabonga ngabalaleli bethu ke labo abasithumele imlayezelo kunombolo zethu +12024650318 yizo ke inombolo ze WhatsApp. Siyabonga. Ezinye izizalwane zeZimbabwe ezihlala emazweni zithi ilanga leKhisimusi lanxa belilihle emazweni ekhaya yikho ezazijabula khona ngaleli langa umumo ungakonakali. Sixoxe lomnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ngelanga leKhisimusi sisizwa ukuthi balidlale njani njalo bacabangani ngalo nxa becabanga ekhaya.
Hayi lapha ilanga leKhisimusi liyathakazelela kakhulu kakhulu kakhulukazi ye ngaba izimoli bayahlangana bethengelana iziphiwo kakhulu kudliwe kunathwe sibili. Hayi liyathakazelelwa phose lakho kodwa kuyafanana lekhaya nxa kwakwakhiwe ngoba abantu babehlangana lezo moli bavele ndawo zonke kodwa nje ekhaya ngiyabona sokuphanjaniswa umomo wezinto ya.
Yes, yabona ukubana ngapha kwelemelika kuyaqakathekiswa inkolo ezehlukeneyo okokutsho ukubana bakhona abangasoma Kristu abangananzi leli langa. Baningi yini?
I think ngiyabona bakhona abangananziyo banenge sibili kodwa angikholi ukuthi nxa ugqathanisa lobuningi balaba balinanzayo. Yabona abalinanzayo banenge kakhulu ukuthi la abangalinanziyo bagcina bengakhanyi bagcina besiba yingcosana nje.
Ye kodwa siyabona kulelinye njalo ilanga lesiKristu eliqakathekiswayo ele-Thanksgiving. Ungathini ngaleli langa nxa uqathanisa lele Khisimusi? Ayafanana yini indlela akhangelwa ngawo?
La malanga vele aphosa elingana abangutshikile obhanga. Sengingahle ngithi leli futhi layo liphezulu ngoba leli especially ngezokuthengisa ngoba kuyathengwa kakhulu into eziphokolani lani. So leli liyachama kakhulu kwedlula leliya.
Ngeliphi ledlule lini?
Lele leKhisimusi. IKhisimusi liqhamile ngoba lathi emsebenzini asebenza amandasti lapha siyavala sibile kwamalanga sibile amaviki athile ye. Kanti Thanksgiving hayi iholiday la sibile enkulu kodwa ngikhole ukuthi ingafika kuleli.
Manje kuyikuthi uyakhetha ukuthi udlalele ngapi ilanga leli leKhisimusi ekhaya kumbe ngaphele eMelika, ungakhetha ngapi njalo ngani?
Khonapho sokudabunzima kana kulawunzima sibili ngoba kwakhiwe kuvele kuyikuthi ekhaya konke kakulaluhlupheka lwamafuel, amagetsi, lwamanzi. Hhayi ekhaya kuyabe ku-right ngoba ekhaya vele likufunayo lifuna nje ukudla lokunathwayo likholise lizwe limoli, you know. Kodwa lapha ngikhuba ngikhona funeka izipho thenge sibili izipho kuvule izipho. So ngingakhethe ekhaya mina sibili. Yeah.
Lo ke ngumnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kweleMelika, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 esedolobheni leOhio.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe lisemzansi ngokuyafuna umsebenzi. Kunjalo nakumculo esilaye kule viki. Uyasebenza abuyacule njalo. Namhla siphethe idlade lakhe elitsha eliphansi kwesihloko esithi He is faithful.
le album yi-album yokuqala nqa ngihiqize uma ngicabanga it's about 3 months ago. Itayikli ye-album yami ibizwa ngokuthiwa He is Faithful. Njengoba sisazi ukuthi uJesu noma uNkulunkulu uthembekile noma thina singathembakalanga.
Sanje twele twele
awuzwa ke mfana kaMdluli umculo ophole kamnandi kuhle phela ukuthi uzizibulu azi imbali yakho ngamafichane.
Ngazalelwa kobulawayo Empilo Hospital, ngafunda iprimary yami eNgwegwe Primary, ngayifunda futhi eRobert Zinyoka ePhumula, ngayiqedelela eNkayi Primary. Mina ngaqala ukucula ngisesemncane primary, kodwa okuserious ngikuqale eqenjini elithile elibizwa ngokuthiwa iEverlasting Covenant. Lelo qembu licula umculo wea cappella.
Ngiyesilaye namhla kuhlelo Hozo Friday mawusanda kusidoba. Wezwa lesifiso sokucula ingoma ngokuthunuka imiculo yabanye abaculi abalomdumo wengoma zokudumisa uSomandla.
Kunequmbe elithile from enkayi okubizwa ukuthiwa iHarmon Sounds. Ngingakwazi ukuthi ngingene kuleyo ndima bese ngicula ngiculela uJehova. Abantu bayawuthakazelela kakhulu umculo lowo, ngunanzelele ngoba ngalontsha iCD abantu babuya ngobuningi bawuthenga ngempela ngobuningi, namanje basawufuna. One of my songs lethi He is Faithful iyatrenda ngempela, bayicula indawo zonke. U-August obuyayo 2020 ngihiqize elinye i-album lizobe lengelesibili lelo.
Akubusise abalaleli ngamazwi amahle, njalo ubatshele ukuthi bangaxhumana lawe ngaphi.
UJesu uyabathanda, asizilungiseleni ngokuba uyabuya masinyane. Ngitholakala ku-Twitter, ku-Facebook naku-YouTube. Na-contacts number ami awe WhatsApp noma ukufonelwa ku +27734533075. Ngiyabonga kakhulu msakazi.
Yiwo umdumo opholileyo ovela kumculi wengoma zokholo uStanley Nyathi ebesilaye kuhlelo Oza Oza Friday. Libe lempela sonto ebusisekileyo. Igama lami nguEzra Jesus Banda.
Siyabonga Chisa Ezra Chisa kuhlelo lwethu Woza 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 Friday. Yeah, usidubeleke uhlelo lwethu lamhlanje singakehlukani ke sikhangele inhloko zendaba. Ibandla leMDC lithi umnyaka ozayo lizaqhubeka liqhuquzela uhulumende wesikhatshana iNational Transitional Authority, hathi uhulumende womanyano. Silugqiba ke lapha uhlelo lothulo lamhlanje olivalelisa igama nguChris Gande. Lingakhohlwa ukusitinta njalo ntambama ngo 7:30.